abamabhizimusi amancane baveze ukudana ngokungakhuphuki kwebhizimusi bethi akulalutho oluhambayo kuthule sengathi akulakhefu. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi amabhonasi akumelanga kube yimbangela yokukhwela kwezinto.
Ukuphiwa kwabantu amabhonasi akufanelanga kube yiyo imbangela yokukhwela kwezinto ezitolo. Into nje esibanga lokho yikuganga kwabantu bamabhizinisi asebefuna ukwamukela imali yona le etholwa ngabantu ngemva kokusebenza kanzima kangaka umnyaka wonke. Kuphela yikuganga nje kwabantu bamabhizinisi lokho, yena akufanelanga kwenzeke kanjalo, alikho ilizwe elisebenza kanjalo. Ungakhangela umhlaba wonke jikelele ngesikhathi lesi se-festive esiyamaholidi, izinto ziyehla zonke zithengeke. KuseZimbabwe kuphela ukuthi nxa kufika uDisemba izinto zonke zikhwele ziye phezulu. Into engafanelanga yenzeke, into engafanelanga yamukeleke.
Unkosikazi Nomsa Sithole, ophila ngokuthengisa, uthi akukhanyi ukuthi ikhisimusi isifikile, yonke into ithule.
Amabhonasi lawa abuyayo yiwo asibulalayo njengoba somabhizimusi abancane, ngoba ikhisimusi thina asisayiboni. Kweminye iminyaka nxa sekunje kuyabe sokukhanya, kodwa ngenxa yama-rates e-black market yonke into isuke ibe nzima kakhulu.
Unkosikazi Uthandeka Siziba, ophila ngokuthengisa, uthi ikhisimusi yalonyaka inzima ngoba inamathelane lokuvulwa kwezikolo.
Ikhisimusi yalonyaka kithi esizisebenzayo inzima kakhulu ngoba ibhizimusi ithule, akulanto ehambayo. Ngapha sikhangele ikhisimusi ukuthi yikho lapha esizavuka khona, kodwa sokumgceke ukuthi siyibambe imali. Sesikhangele lokuvulwa kwezikolo, ikhisimusi asisayikhangele.
Unkosikazi Thabo Thebe uthi ama-rates emkambo awensitha yiwo amanye awisa ibhizimusi.
Singakhangela indlela i-black market enza ngakhona, thina abamabhizinisi amancane angiboni sikhula ngitsho kancane, ngoba ngani siyancindezela isikhathi sonke. Wesikhathi esesikhangela ikhisimusi akulanto ephumayo esiyibonayo, kuthule nje kufanana lamanye amalanga, kodwa ikhisimusi ikho lapho esande khona ukuthi sibambe imali.
Selokhu waqala ubhubhane lwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2019, abamabhizimusi amancane bathi impilo ayizange ibe lula kibo. Baveze ukuthi imali ephiwe izisebenzi zikahulumende ama-bonus ngokunye okwenze ukuthi idola le-Melika lidule ngamandla emkambo wensitha. Namhlanje idola le-Melika lithengiswa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili, i-200 Zim-dollars kusiya ku-210, kukanti ebhanga lithengiswa ngamadola angaphezu kwekhulu, i-$108.66. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.